uMnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ebulawayo Vendors and Traders Association, ngomunye wabancoma okwenziwe nguhulumende loba ekhonona ngesikhathi esiphiwe abantu ukuthi bazilungiselele bengakavalelwa ezindlini.
Umnakano wethu bevele bese sikhuluma ngokuthi kuvale idolobho lelizwe lesokuphuzile ngoba sikhangela ukuthi umkhuhlane lozimemetheka kakhulu. Kungakunjalo kuzesidinga ukuthi khona nohulumende athatha amanyathelo abantu baphephe. Kodwa ke okungani kuyasikhathaza kakhulu ukuthi uhulumende sevale ngci imkambo labantu abathengisa khona. Ngomnakano wethu kanti uhulumende kungcono ukuthi avumele abantu abathengisa endaweni ezifaneleyo ezisemthethweni abalamalayisensi bayithengisa bese bekhangelwa ukuthi bayalandela izinqumo ukuthi hayi akuze kube kuhle ukuthi kuvalwe ngci sikwazi ukuthi abantu bavela kukhefu kathesi abala ngitsho lesenti nje.
Lokhu kusekelwa unkosazana Pretty Mpofu, omunye wabathenga bethengisa impahla kobulawayo.
Uhulumente uzayenza ukuthi abantu babulawe izindlala instead of ukuthi sibulawe yicorona sizabulawa zindlala ezindlini. Sidlile izimali zethu ezinye khonokho okuncalade silakho sakudla ngefestive sikhangele ukuthi sizasebenza January sibisele manje sesihlala ezindlini for 30 days. Yikuphinda futhi le udubo luwesi okuyadala futhi lodlakela ezindlini kudale into ezinenge abantwana ama-teenage pregnancies ngoba xa abantwana sokuthiwa lockdown wethela ezindlini kunenge okutshona kusenzakala.
Umnumzana Charles Chuma, esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, uthi abezomthetho bayekethise ukuvimba abantu emigwaqweni okwenze ukuthi umemetheke kakhulu umkhuhlane we-COVID-19.
Indaba leyo ye-COVID-19 icine esisenza kube lama-lockdown measures amatsha lawa. Kodwa ke singathini thina yithi lathi abantu esibangele khona lokhu singasalandeli imithetho le social distancing nama-gatherings la amapholisa into lezi ebezikhangele kumele ukuthi i-enforce ama-lockdown regulations ade khona engavumeli abantu benze ama-gatherings but bayekela.
Unkosikazi Gugulethu Chabalala laye uthi uhulumende uthethe isinqumo lesi ngenxa yokuthi wenze amaphutha amaningi okuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Uhulumende wenze i-decision leyi etshengisela i-panic kakhulu ngezehlakalo kade sesenzakala ukuthi ama-COVID cases zethwade sesiba amaningi kunjenje vele kobulawayo akulalithola uhleliweyo ukuthi nxa abantu bengagula akula ndawo lapho engakhangela sibili abantu ababe begula okuzwayo. Kasithatheleni i-responsibility at individual level ngoba uhulumende wethu lowo akulalutho angalwenza ukuthi uzulaphephe.
Udokotela Solwayo Ngwenya uthi i-lockdown iqakathekile ukuthi kuvikelwe impilo zikazulu.
Bubhane leli elitsha selimemetheka okwamagama njalo selibulala abantu okwamagama, yikho uhulumende sefakile i-lockdown entsha. Siyakwazi ukuthi abaningi liyazonda labe lifuna ukuyathengisa, kodwa impilo zenu ziqakathekile ngoba nxa usushonile akula kuthengisa ozakwenza. Siyaxwayisa amahlaba ezulu ukuthi lilalele khonokho okukhulunywayo ukuthi lingaze lahamba lapho kulesi minye eminye khona.
Amapholisa lamasotsha aseqalile ukubhodabhoda emadolobheni besenzela ukulandela okwethulwe nguhulumende izolo othi uzama ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngimele i-Studio 7 yokobulawayo, ngingobathabile Masuku.